So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lechana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje
sebevumelane kuona ukuze ba-amende i-constitution. Kodwa into edanisayo lapha ukuthi i-amendment leyi bayenzela ukuze ba-concentrate bebanikeze amandla amaningi ku-ofisi zamangameli welizwe.
Imizamo kahulumende we-ZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso esigabeni esithi umkhokheli umsekeli kamongameli akhethwe ngulo oyabe encintisa ukhetho lungakenziwa kumbe i-running mate lisolwa ngabaningi.
Impofu leyo kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala, siyibone thina siyitholi. Sesenza ukuthi ungabona umuntu eyithweli umbuzi uthiwe ngapha, kanti ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile. Vele sebethengisela labantu babo ngoba impofana leyo irolami isithengiswa ku-black market.
Kubekwa sokuqhamuke ukusilela kwempuphu kobulawayo. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe seziqalisile ukuphindela emakhaya ukuyohlangana lezihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Incwadi kwezemithetho zithi inyathelo eselifuna ukuthathwa nguhulumende we-ZANU-PF elokuguqula isisekelo sombuso esigabeni esithi umsekeli kamongameli akhethwe ngulo oyabe encintisa ukhetho lungakenziwa ukuze uZulu avotele umongameli esazi umsekeli wakhe kaliqondanga ngoba lijonge ukuthi ibandla le-ZANU-PF lengeze amandla kamongameli. UPraxedis Jeremiah we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe eseZimbabwe Constitution esalotshwa ngomnyaka ka-2018 sithi umongameli welizwe avotelwe esevele esekhethile umsekeli wakhe okubizwa ngesiNgisi ngokuthi yi-running mate. Ingcwethi kwezomthetho oligqwetha umnumzana Nkosi yabo Sibanda usola leli nyathelo eselithathwa nguhulumende we-ZANU-PF.
I-ZANU-PF ichwabhanisa ibhuku lomthetho lethu leZimbabwe ukubana ingezelele amandla kamongameli welizwe okuyinto empi. Uma singabe sikhangele abantu bangona abazayisebenzisa lowo mchwabhaniso, lokhu bakwenzela ukuba upresident umongameli abe namandla amakhulu ngakuthi wonke umuntu ongaphansi kwakhe avele abe yisisebenzi okuzamenza akwanise ukuxotsha langobani langobani.
Umnumzana Marvelous Khumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, laye upha umbono wakhe ngenguquko esifuna ukwenziwa ngabe-ZANU-PF kusisekelo sombuso.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition sidanile kakhulu njalo siyaviselwa emuva yilokho okufuna ukuyenzwa nguhulumende ye-ZANU-PF. Siyabona kathesi ukuthi sebevumelane bona ukuze ba-amende i-constitution. Kodwa into edanisayo lapha ukuthi i-amendment leyi bayenzela ukuze ba-concentrate bebanikeze amandla amaningi ku-ofisi kamangameli welizwe. Noma sibona ukuthi i-constitution leyi ibhalwa ama-political parties babe negotiata ukuze bakwanise ukubona ukuthi yikuphi okwakufuze kungene kulesi isisekelo selizwe. Kodwa lokhu kusenzeka kwakufuze ukuthi kucine sokubuyisa i-development lapha elizweni lethu leZimbabwe. So yikho thina sithi njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition lokhu thina kasi vumelani lakho. Njalo siyacela ukuthi wonke umuntu walapha elizweni leZimbabwe olesifiso ukuthi ilizwe lethu leli liye phambili, ufuze laye aphakamise izandla zakhe, njalo ilizwi lakhe lizweke ukuthi sibambane sonke ilizwe jikelele, siyale lokho kufuneka ukuthi kuyenziwe nguhulumende okhona kathesi.
Kodwa ke isiphathamandla sohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU PF, Mnumzana Munashe Mdudza, uchasisa ukuthi kungani uhulumende weZANU PF ethatha lesi sinqumo.
Kumele sinanzelele ukuthi iconstitution esabalayo kwakuyiconstitution eyayenziwa ngenxa yokuthi ama-GNU principles babelokuzwanana babelokwenza belungiselelana, kungayisikho ukuthi kwayizifiso zabantu. Kulamanye ama-clauses ahambelana lawo nalawo aka-vice president ayefakiwe at the time, ahlanganisela enjengeka ukuthi u-president mayingena kumele engene leminyaka emingaki, nxa iphuma kumele iphume leminyaka emingaki. Kuyizinto ababezifaka besithi izinto esizibona kwamanye amazwe eziqakathekileyo ezimele zenzakale. Kodwa abantu bona laba aba-principals angikhona e-GNU bayala ukuthi into zangikhona zisebenze ngesikhathi bona besesekhona, yikho bafaka i-10 year clause leyo ukuthi hayi sizakhuluma ngakho after 10 years okwe-running mate lokho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa kule zinto eziku-constitution ezingahambelani nezifiso zabantu beZimbabwe zikhitshwe lezo zinto. IZimbabwe lapho ekhona kathesi idinga ukuthi abantu bebambane, idinga abantu bebe-together ukuthi siyakhe ivizwe lethu, sikhangelele i-vision 2030 eyabekwa ngumongameli. So lokhu okuzenza ukuthi abantu beqase uku-create ama-centers of power amaningi, u-vice president emengale ethi lami ngavotelwa, u-president emengale ethi lami ngavotelwa, akusebenzi. So into le eyenziwa yi-cabinet yethu yinto eqakathekileyo, njalo yinto ekumele wonke umuntu oseZimbabwe ayithakazelele, ayithabele.
Isigaba sesisekelo sombuso lesi kwakumele siqale ukusebenza ngomnyaka ka-2023 ese-running mate. Kodwa uhulumende izolo uphumele isinqumo sokuthi usefuna ukukhipha lokhu kusisekelo sombuso welizwe, okuyinto esolwa ngabaningi nguzulu wonke jikelele, ikakhulu ingcweti zomthetho lesisekelo sombuso welizwe kanye labamabandla aphikisayo. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwempuphu ezitolo. Lokhu kungemva kokuba uhulumende ethe uzaqhubekela phambili ebhadalela ingxenye yendleko yokuthenga umumbu. Isaka lempuphu elilesisindo samakilogram angamachumi amabili 20 kg lithengwa ngamadola alikhulu, kodwa selithengwa ezitaladeni ngamakhulu alichumi ama kodwa selithengwa ezitaladeni ngamadola alikhulu lamachumi amane. Intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku uyalandisa.
Iningi liveze ukuba ukuze umuntu athole impuphu sekudingeka ukuthi abe ngozwana labezitolo ukuze wazi ukuthi izabe ithengiswa kusiphi isitolo njalo nini. Abezitolo labo betheswa umlando wokusebenzelana labathengisela phandle ngoba impuphu isitholakala ithengiswa ezitaladeni yentengo ekhuphukileyo. Umnumzana Dumisani Sivanda ohlaziya ezomnotho uthi ukusilela lokhu kubangelwa yikuba isiphala selizwe sivele asisela lutho.
Ngibona ngani okwenzakalayo ukuthi ngasilandela i-trend eyenze yafika lapho ukuthi sokufuneka i-subsidy. Kuyatshengisa ukuthi umumbo kade sikhona athi somlutshwane. Uhulumende wathena uzulu wonke sevunyele ukuthi a-importe i-grain, impuphu, kungela imbuzo ebuzwayo. Kutshengisa ukuthi umumbo somlutshwane. Okwenza kungabi le mpuphu ukuthi kukhomba ukuthi khona umumbu okhona. Umlutshwana aweneli ukuthi khona kwenze i-roller milling. So kwenzakeleyo kukhomba ukuthi khona umumbu othengwa direct from government. Khanya nganomlutshwana kungesuphelile.
Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu selo retake. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubu Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubuzana ukuthi itholakala ngapi impuphu.
Impuphu leya kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala siyiboni thina siyitholi. Sesiyenza ukuthi ungabona umuntu eyitheli umbuze ukuthi uyithenge ngapi. Kanti ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile. Vele sebethengisela labantu babo ngoba impuphu yona le irolami isithengiswa ku-black market. So sesenza ukuthi vele ungathola abantu belayini la olayini. Ukuthi ilayini yani wethi ngempuphu. But impuphu yangakhona vele intushwane yakupheleli lokhu selayinini. Of which nxa sithengiswa phandle ku-black market yabe isiyi-70 nge-cash. Of which it's better if ngabe iyatholakala ezitolo lathi siyithenga lisinge-5 nange-4 kg.
Kumaviki edluleyo uhulumende uphange waguqula isinqumo ayesithethe sokumisa ukubhadalela enye ingxenye yemali yokuthenga umumbu okwabangela ukuqansa kwentengo yempuphu ngoba inhlanganiso yabagayayo e-Grain Millers Association of Zimbabwe yayisithe izadlulisela kubathengi indleko le ngokukhuphula intengo yempuphu. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Kuhlandla lesithathu lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisenkabazwe eMidlands. Siqale ngedamu leMangwizi eJombe. Izakhamizi zithi leli damu selilesikhathi ladubuka kwasala okulichibi lapho inkomo eziningi ezifela khona ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha. Nansi isakhamuzi.
Leli damu seladabuka, lithe selidabukile, layekelwa. Kathe seliphlume utshani, ibhuma seligcwele phakathi, akusela manzi, akuselani. Inkomo mazingena khonapho ziyabhalela.
Manengi amadamu asetshabalele eMathebeleland laseMidlands, izifuyo lenyamazana zendle zasala zingelamanzi okunatha. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esethula ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo uthembise ukuthi ngo-2020 uhulumende uzaqakathekisa ukuvuselela amadamu lezikotsho phansi kohlelo lwe-water supply and sanitation olwaziwa ngokuthi WASH. Uhlelo lokuvuselela amadamu lwaphiwa i-$205 million kwathi olwezinye inhlelo zamanzi ezifana lezikotsho lwaphiwa i-$113 million. Kodwa isakhamuzi semazebe eMidlands uMnumzana Greta Vodloza Spanda uthi bazakholwa sokwenzakele lokhu ngoba nanku elabo idamu selileminyaka lagqibeleka kodwa lingalungiswa.
Isimo sedamu elikhulu elako Malisa eMazebe ko-Chief Malisa sibi kakhulu ngoba kathesi idamu lakhona kalilangiswa amanzi, seligqibelekile.
Uswanda uthi indawo ebeziphila kuleli damu ezifana layo iMalisa, iMakoronga, iMbombela, esidikidikini, iluvumba leHollanda sezithwele nzima ngodaba lwamanzi njalo uthi abanye sebenathisa izifuyo emithonjeni.
Kuphume amaxhaphozi khonapho manje yikho abantu abagebha khona imithombo, yikho asebenathisa khona izinkomo zabo. UNkulunkulu wasizwela ngaleyo ndlela.
Sehle sisuke eNkabazwe siqonde enyakatho yemaNdebeleni lapho esike safika khona izolo. Nansi isakhamuzi seCholocho.
Zedamu lapha eGotso ngaphansi kwenduna uthoma uMagama. Bathanda ukubiza bethi jahe lagqibeleka edamu leli soze inkomo ziyahlupheka ukunatha zilandayo unatha.
Abanye ngabakhala ngokufelwa izikotsho abafana lalesi isakhamuzi selupane.
Amanzi okunatha siwakha kude kakhulu, isibhorane sasikhona safa, so babuya bazama ukusincedisa laba bezinhlelo bathole ukuthi kwadilikela phansi. Basebesitshela ukuthi bazobuya ngelinye ilanga bazozama ukudrena bakhuphe udaka, hayi bahamba bahamba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority izinwa bathi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi emathebeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa. Sixoxelo manjinela wezinwa u-injiniya Peter Makwarimba.
Matebeleland, in this exercise of rehabilitation, we had three dams.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatebeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kodwa lalo angilikhumbuli ibizo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Sibuze uMakwarimba ngodaba lwedamu leMabhongane elibizwa njalo ngokuthi iMaitengwe ukuthi imizamo yezinwa yokulivuselela yaphelela ngaphi.
That dam is a very good dam and they should keep reminding the government through the MP. That dam should be done.
Idamu le iMaitengwe leliyana lidamu elihle kakhulu. Abantu bakuleyo ndawo kumele bahlale bekhumbuza uhulumende besebenzisa ummeli wabo wedale lephalamende ukuthi idamu leliyana kumele lilungiswe. Ngitsho labantu abahlala ezansi kwePlumtree lapho okulelinye idamu, konke laleli elinye idamu elisenyakatho yakoBulawayo eNyamandlovu.
Not like the government cannot afford. People just need to be proactive.
Vathi amanzi impilo. Kusasa sisezansi yeMandebeleni eGwanda lapho esizaqhubeka ngohlelo. Live Talk lamhlanje kuhlelo lweDiaspora Forum sikhangela ukuphindela emakhaya kwezizalwane zeZimbabwe ezisebenza phandle kwelizwe sezilanda ikhefu lekhisimusi. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe seziqalisile ukuphindela emakhaya ukuyohlangana lezihlobo labangane. Kodwa inani labaphindela ekhaya lonyaka lilakho ukuba phansi kuleminye iminyaka ngoba umnotho ukusimo esibi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe zithengisa elizweni eInternational Cross Border Traders Association. Umnumzana Dennis Juru.
Abantu sebebaningi, lawo amabhasi sewegcwala
njalo imithengo seyiqiyekelile imithengo yamabhasi masibhekane namabhasi ase-Port Elizabeth mafuna ukuya eHarare siyabona ukuthi umthengo wakhona sophezulu sokuyi-R1,500 mawufuna ukuya eHarare usuka eJoburg sokuyi-R900 ma usuka eJoburg uqonde koBulawayo sokuyi-R800 ma usuka eJoburg uqonde eMthare sokuyi-R1,000 kodwa ma ufuna ukuphuma eZimbabwe siyabona ukuthi imithengo yakhona iphansi ma usuka koBulawayo uqonde eJoburg sokuyi-R400 ma ufuna ukuye ukuya Vic Falls kufanele ufake i-R150 sezulu ma ufuna ukuya eJoburg usuka eHarare sokuyi-R350.
Ye manje kuhamba njani eboda siya sibone kugcwala kakhulu ngalesi sikhathi kumi njani ngokuzwa kwakho?
Ya eboda sokugcwele kodwa siyabona ukuthi iZemra iyengezeka ilo izisebenzisayo sokulezisebenzi eziningi kakhulu so amaline ayahamba kakhulu but e-Bed Bridge e-South African side yikho kungani amaline kahambe ngoba bayabe befuna ukucheck-a ukuthi la ma-overstay yini njani njani so amaline kahambe njalo sifuna ukutshela abahambayo ukuthi bacaphele amasela kumaborder la bantu abagijimayo ke sithi woza sizokusiza njani njani benganikezi abantu amaphepha abo ma ungamazi lo muntu ungamnikezi iphepha amaphepha akho njalo ma ufuna ukutshintsha imali bengangitshontsheli imali njenganamhlanje irandi ma ufuna ukuthenga ama-US dollar kube kuyi-R50 ma uphethe ama-US dollars and then kusithi irandi ma ufuna ukuthenga athenga ama-bond not kube kuyi-R103 bond ma uphethe i-R100 ma uphethe i-R100 ufuna i-eco cash kade bekufakela R103 eco cash ma ule eco cash ufuna ukuthenga amarandi kube kuyi-R155 eco cash to R100 ma ule US dollar ufuna ukuthenga i-eco cash kade benikeza 2100 eco cash ma uphethe $100. And then kusithi emaborder maungena eZimbabwe kufanele abantu bawazi ukuthi mawuhamba le moto kufanele ube lamaphepha awalandelayo ipassport iyafuneka kufuneke i-residence permit or i-work permit ekhombayo ukuthi uhlala ngaphandle kwelizwe njalo kufanele ube ne-license ngoba i-CID yabe ifuna ukubona i-license ingakakudingeli yilo kwezeni i-TIP imali efunekayo kusithi mawufuna ukubhadala lama-rand kufuneka R760 iZimura kayithathi imali yaseZimbabwe ama-bond notes or eco cash mawuhamba le moto eyangaphandle kwelizwe kusithi kufuneka i-registration certificate ibhuku lemoto makuwukuthi uhamba le moto yomunye akuso moto yakho kufanele ube nencwadi ekhombayo ukuthi umnikazi wemoto uvumile ukuthi uhambe le moto yakhe ngoba bayabe befuna ukuwazi ukuthi awuyintshontshanga yini le moto.
Umnumzana Dennis Tyuru ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ziyithengisa elizweni e-International Cross-Border Traders Association. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Iziphathamandla zesibhedlela esikhulu se-Parirenyatwa Group of Hospitals esiseHarare zithi lanxa bekhona odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors asebebuyelile emsebenzini isimo lokhe singakabuyeli esimeni esihle. UMavis Gama uyalandisa.
Lokhu kuveze umqondisi u-clinical director kulesi sibhedlela uDr. Aspect Jacob Maunganidze ngemva komkhosi wokunikezwa kwalesi sibhedlela impahla yokusebenzisa kuhlangothi lokuhlinza izigulane evele kwabe Hunan Province bakwele China. Ukungayi emsebenzini kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo kusukela ngompandula lonyaka uMaunganidze uthi lokhe kuphazamisa ukusebenza kuhle kwesibhedlela.
And we have had periods where some of levels of the doctors have come and some still remain.
Sinesikhathi lapho ebesibona khona odokotela abakuzibanga ezijeneyo bephendule emsebenzini wokuthi abanye lelokho besakhulumisana lohulumende. Kodwa kukhona ikuba isimo kasikafiki lapho sifisa khona ukuba sifike. Iningi labodokotela abasanda kuphusha izifundo sebephendukile emsebenzini. Silokho sifalela uhlangothi lwabodokotela abakhulu ama-consultants nanxa besiza lapho kudingakala usizo lwesiphangiphangi okuyinto esingake sathi kuyanela.
Ukhuthaza odokotela laba ukuba babe lozwelo kwabagulayo baphindele emsebenzini ngoba umumo lokhu uqhubeka usiba mubi ngamandla.
We wish for better coverage and we are still appealing to the consultants and those who are still outstanding to come and offer better.
Lokhu sisakhuthaza odokotela abakhulu nabanye odokotela abasanda kuphusha izifundo zabo ukuthi babuyele emsebenzini bazothulisa uzulu usizo ikakhulu ngalesi sikhathi sibhekane lekhefu. Kuba labagulayo abaningi sikethemba lokuba bazabuyela emsebenzini labodokotela abakhulu.
Inkulumo kaMaunga Mize igcizelelwe ngesinye seziphathamandla senhlanganiso yabodokotela abasanda kuphutha izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Mthabisi Bebe.
Izinto ezinjengamagilazi okugqoka ukubamba ama-patients, izinto ezinjengamaphilisi nje othi anika i-patient nxa ama-patients egula kakhulu amele etholakala ebeswelakala. Njalo even izisebenzi zona ngokwazo ukusebenza kwabo akusekho up to standard because kabasajabulela umsebenzi wabo ngenxa yokuthi imali yangkhona kayikwani. I can imagine into ezenzakala ezibhedlela kathesa ukuthi kungelwa dokotela abantu bakhanyela ngubani.
UZulu, le nkokeli yenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezijiyeneyo okubalisa eyomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye-Women's Coalition of Zimbabwe, bona bakhuthaza uhulumende ukuba azinikele ukulungisisa udaba lwabodokotela. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe le, uchasisa kabanzi ngendima okumele idlalwe nguhulumende.
So silapha ukukhala ukuthi i-government ayithathe i-action. Ayithathe i-action ngoba isikhathi sesiside amadoktha zengekho esibhedlela kungela okwenziwayo abantu besifa.
Isibhedlela sePhirinyathwa yisona sibhedlela esikhulu kakhulu elizweni njalo kuyiso esikhulu kwezokufundisa odokotela umsebenzi. Silendawo zokulala ezilembheda eyedlula kancinyane inkulungwane 1200 beds. Ndawonye odokotela abamele basebenze kiso befika phose amakhulu amane 374 doctors, labongi abafika phose inkulungwane 944 nurses, kusitsho ukuba ndawonye kulezisebenzi ezedlula kancinyane inkulungwane ezintathu 3113. Lanxa kulokukhalaza lokhu okuvelela enhlangothini ezehlukeneyo zomphakathi, uhulumende lokhe eqina ngelokuthi kumele babuyele emsebenzini ngoba engasoke axoxisana labantu asebaxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Zipheteke ezosuku ngebezihamba phambili imizamo kahulumende wezanu PF yokuguqula isisekelo sombuso isolwa ngabanengi. UZulu wakobulawayo ukhala ngokusilela kwempuphu ezitolo. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivaleliswayo ngontungamili Nkomo, Nkololo Gwana wa Matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.